Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 29 ngombimbitho 2017 ngintungami linkomo endabeni zethu lamhlanje
sinanzelela ukuthi amendment number 1 lo osetshenziswe ngumgabe ukukhetha uChief Justice uLokhu Malaba uqondile yena sibili kodwa uhulumeni usebenzisa ukuthi ayenze agcwalise izifiso zema-factions ezanu-PM.
Umongameli Robert Mugabe sekhethe uJustice Lokhu Malaba ukuba ngumahluli omkhulu wemthethwandaba yaphezulu uChief Justice.
So we wanted to now ensure that all our
sesifuna ukubona ukuba ziyaqhutshwa ngendlela inhlelo zethu zokuthuthukisa ilizwe. Lokhu kubalisa ezokuza kuleli kwabafisa ukuzasungula amabhizimusi abo.
Uhulumende weZimbabwe ebambisane lohlangothi lwe-United Nations Development Assistance Framework wenelise ukuqoqa izigidi ezedlula amakhulu amathathu zamadola ezokuthengela uZulu ukudla. Ikolishi le-National University of Science and Technology koBulawayo liqhuba umbukiso wezemfundo lemisebenzi owe-Nust Career Fair. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Robert Mugabe sekhethe uJustice Lokhu Malaba ukuba ngumahluli omkhulu wemthethwandaba yaphezulu eZimbabwe uChief Justice. UMalaba uthatha isikhundla esithiwe nguJustice Godfrey Chichikawusiku kunyanga edluleyo esesiyaphumula. Unompumelelo moyo usibhalo ludaba ngokugcweleyo.
UJustice Malaba uphiwe isikhundla esitsha lesi kulandela ukunqoba kwakhe phakathi kwabambalwa abakade besifuna labo lobanje besekulezinye inkokheli zeZANU-PF ebesezifuna kuguqulwe indlela ekhethwa ngayo uChief Justice eZimbabwe osekudale inkulumo lokutshengisela kwenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu. Abantu abaningi baveze ukuthokoza ukuba uJustice Malaba usethole isikhundla loba nje abantu lokhe besithi uZulu kumele ayale ukuguqulwa kwesisekelo sombuso esingakabi leminyaka emihlanu sisebenza. Emhlanganweni oqoqwe inhlanganiso yeAbameli Human Rights Defenders, uDokotela Gordon Moyo ukhuthaze uZulu ukuba angavumi ukuguqulwa kohlelo lokukhetha oChief Justice ngoba ayisikho abakuvotelayo kusisekelo sombuso esikhona.
Into embi kakhulu le. Abantu beZimbabwe kumele bakwale lokho. Abantu bezano lehulumende bafuna ukusebenzisa isisekelo sombuso welizwe ukulungisa indaba zabo zokulwa kwabo kuphathi yabo. Bafuna ukuthi abantu bonke beZimbabwe babancedise ukulwa kwabo emaqembini abo lawa ama-G40 la Malacoste. Phela umuntu okuthiwa uChief Justice nguye ofaka upresident lokhana okuthiwa iswearing in. Sibona ngazathi ngabantu abazidingela ukuthi bathole uChief Justice ozakwenza ukuthi umuntu kaMnangagwa abe ngupresident kumbe umuntu we-G40 abe ngupresident.
Umfundisi uHussein Sibanda laye uthe njengamakholwa abavumelani lokuguqulwa kwesisekelo sombuso ekukhetheni uChief Justice ethi kwephula amalungelo oluntu.
Uhulumeni
uhulumende kumele ukuthi ngabe uphatheka kakhulu ngokuthi kanti isekelo sombuso lesesikhona esabhalwa ngabantu beZimbabwe sifezwa kanjani kakuhle. Siyakwazi kule mthetho edlula 400 okumele ilungise iqondiswe ihambelane lesekelo sombuso, lokho into okumele ukuthi ngabe ikho kuphatha uhulumende.
Umongameli we-ANSA uMoses Mzila Ndlovu uthe uhulumende weZANU PF kazimiselanga ukulandela isisekelo sombuso esalotshwa ngabantu.
Yikho nxa sebeguqula lomthetho ukuthi amandla la abuyisele kupresident, kuyisitshengiselo sokuthi khona uhulumende weZANU kazimiselanga ukuthi le constitution eyabhalwa ngabantu ngo-2013 ibe yiyo ebusa leli lizwe. And uyananzelela ukuthi bona labo bantu abangemva kwalowo mzamo ngabantu abakhangelela ukuthi bona bazabusa umgaba esehambile.
Isikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mbonisi Gumbo uvumelane loMaphosa loMzila Ndlovu ethi lokho kwenzakala ekugcwaliseni izifiso zeZANU PF.
Sinanzelela ukuthi amendment number 1 lo osetshenziswe ngumgabe ukukhetha uChief Justice uLokhu Malaba uqondile yena sibili, kodwa uhulumeni usebenzisa ukuthi ayenze agcwalise isifiso zema-factions eZANU PF, kungasikho ukuthi ujonge ukulungisa i-judiciary system yelizwe.
UJustice Malaba okwamanje kakho ezweni ukhangelele ukuphindela ekhaya ezofungiswa ukuqala umsebenzi ngumgabe. Omunye wabakade bencintisa kulesi sikhundla nguJustice Rita Makarau loPaddington Garwe. Iningi labantu lithi amhlophe kuJustice Malaba ngoba eligqwetha elingela bugwelegwele eliqhuba umsebenzi ngendlela. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Kunjalo nje amagqwetha alwela amalungelo oluntu athi lawo ayakwamukela ukukhethwa kukaMalaba, njalo athi alethemba lokubana uzalondoloza umthetho ngendlela ehlonipha amalungelo kaZulu. Omunye walawa magqwetha ngumnumzana kucacaphulu olilunga lenhlanganiso ye-abameli.
Indoda ewaziyo umthetho usebenzile ku-Deputy Chief Justice okweminyaka eminingi, njalo sibone ngazani uzawenelisa umsebenzi. Sifisa ukuthi nxa engenza kube lula ukuthi abantu bamukele bafike ema-court, njalo alandele i-constitution yeZimbabwe, ayibale ngendlela evumela ukuthi abantu baphiwe amalungelo abo.
Amazwi kaphulu agcizelelwe ngelinye njalo igqwetha elilwela amalungelo kaZulu umnumzana Lucas Nkomo, yena othi uMalaba ulungele ukuba kulesi sikhundla ngoba engumahluli olesithunzi njalo ohloniphekayo.
Kulesi sindo njalo uyahlonipheka. Kulabanye abehluli kokuba leminye imbiko ethile kumbe kusemaphepheni ukuthi kuyenze lokhu lalokho, kodwa ke besingaka izikusasa sokuthi sizwe into ezinjalo ngomahluli omkhulu uMalaba. Ngakho-ke sinethemba ukuthi uzazama ukuqhubeka abambe ugatsha lwabehluli ngendlela ezagcina ukuhlonipheka kwalo.
Isisekelo sombuso welizwe sithi umahluli omkhulu ukhethwa ngumongameli welizwe phakathi kwabantu abathathu ayabe ephiwe amabizo abo lugatsha lwe-Judicial Services Commission. Le yiyo indlela uJustice Malaba akhethwe ngayo. Kodwa umphathintambo wezemithetho umnumzana Emerson Mnangagwa ukhokhela imizamo yokuguqulwa kwesisekelo sombuso ukuze ilindlela iguqulwe phansi kuka-amendment number 1, yena opha umongameli amandla okukhetha umahlulo omkhulu eyedwa nje. Uhulumende uthi uyaqhubeka ngalinguquko lanxa nje ingasoze isebenze okwamanje. Uphulu laye ukuchasise ngendlela efanayo.
Siyakwazi ukuthi baza kuba khona o-Chief Justice sitoko siyaphambili. Kasuye ukugcina lo okhona. So ukuthi futhi indaba yona leyana ekhulunywayo indaba esizaqhubeka siloku sikhuluma ngayo. Ukuthi sibonisane ukuthi kusasa u-Chief Justice akhethwe njani.
Unkomo yena uthi ngokulandela isisekelo sombuso ekukhetheni uMalaba, uMongameli Mgabe uhloniphe umthetho, okuyinto athi kumele ayenze ngaso sonke isikhathi.
Kungaba kuyikuqhubekela phambili kwendlela yokuba ugqatha ukhalela ezombuso executive ihloniphe isisekelo sombuso nangendlela abehluli kumbe ama-judges abakhethwa ngayo.
UJustice Malaba ngumuntu wesintwini njalo wathola isithupha sakhe sobugqwetha esakuqala ngomnyaka ka-1974 ekolishini le-Warwick. Wazothola esesibili e-University of Zimbabwe ngo-1982. Lanxa ibandla le-ZANU-PF lihlala libabaza uhlelo lwalo lokuthuthukisa umnotho welizwe olwezimaset, eliZimbabwe lokhe lithembele kusizo oluvela enhlanganisweni ezigoqela eyomanyane wamazwe omhlaba, e-United Nations Development Assistance Framework. Kubika uMavis Gama.
Lapho kulabantu abasela ukudla, zimisele ukusiza labo. Lapho ukusilela kokudla khona, singathola ukuthi zindawo ezingazange zafinyelela.
Kwasekelwa ngunobhala omkhulu emahofisini kahulumende uDr. Meshack Sibanda othi sekunganeno kwezokusilela kokudla elizweni, encoma uhlelo lwezimaset ethi seluthela izithelo selokhu lwasungulwayo ngomnyaka 2013.
So we want to now ensure that all our
sesifuna ukubona ukuba ziyakhutshwa ngendlela inhlelo zethu zokuthuthukisa ilizwe. Lokhu kubalisa ezokuza kuleli kwabafisa ukuzasungula amabhizimusi abo.
Uthethele lithuba uSibanda ukulandula imibiko ebeka umlandu ezinye zeziphathamandla eziphatheke kwezokunikeza ukudla kuZulu ukuba zenza lokho zikhangela ukuba umuntu ungowaliphi ibandla. Utsho lokhu lanxa iqhubeka imibiko evela kuZulu wemaphandleni ohleze khala ngenkokheli kahulumende eqhubeka ikhangela ukuba umuntu ungowaliphi ibandla anduba atholiswe usizo lokudla. Ukusebenzelana ngaphansi komanyano kahulumende lowenhlanganiso zamazwe omhlaba weZundaf lokhu kubikwa sekubuthanise izigidi ezidlula amakhulu amathathu zamadola 322 million ku-326 million yemali edingakalayo ukuba isetshenziswe phakathi kweminyaka emine kusukela nyakenye kuze kuyefika u-2020. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kulezi phepheli zeZimbabwe kwele Botswana esizikhalela ukubuyela ekhaya zisithi umumo awusakhwabitheki enkambeni yeziphepheli eDugwi ngaphandle nje kwedolobho leFrancistown. Kubika intathelisindaba yethu uMartin Ngwenya.
IBotswana ithaba isikhombisa abeZimbabwe bagcele ukubuyela ekhaya ngenyanga kazibandlela lohlolanja lonyaka. Umphathintambo wezomvikela kwele Botswana umnumzana Shokhati utshele idale lephalamende ukuthi uhulumende wakhe uqhubeka ekhuthaza isiphepheli ukuthi siphindele ekhaya, ikakhulu lapho uma kubonakala ukuthi umumo wabaxotshayo usuzinzile. Iningi lesiphepheli zeZimbabwe esiphose zifike amakhulu ayisikhombisa i-688 labalekela kwele Botswana ngesikhathi sokhetho lokudinga umongameli luka-2008 kulolu dlakela olumangalisayo. Kodwa noma nje umumo ungahlaliseki, kulungiselelwa olunjalo olunye ukhetho ngomnyaka ozayo, ezinye iziphepheli zibona kungcono ukuphindela ekhaya kulokuqhubeka zihlala eDugwi. Omunye wesiphepheli lezi umnumzana uyasuchibi utshele iStudio 7 ukuthi impilo isinzima eDugwi ngitsho lokudla kusilela.
So thina into esiyisayidayo ukuthi asifuni ukuthi sihlale phakathi ekhembi, kunendlala uyabona. Indlela ekhona ukuthi ukudlesi kuphiwayo vela kulingana. Imagine uma unikwa i-1.5 kg beans kuthiwa yisisitshebo sakho from day 1 to day 31.
Uthi osokwenza ukuthi impilo ebenzima ngamandla okufuqa ukuthi abantu bafune ukubuyela ekhaya ukuthi baphonge ukuhlala njengamadodo bengasavunyelwa ukuphuma bayidinga imisebenzi ngaphandle.
Thina abanye sasihlale 10 years outside the camp, sasingasakwazi vele ukuthi ekhembi vele umuntu engahlala ephile njani. Ngoba sasijwayele ukuziphilisa ngoba sashiya abantwana ekhaya yabona. So into esesihlupha kathesi ukuthi sokufakwa i-fence manje. I-fence esifakwa ngokuthi asikwazi ukuthi abantu bazabe bengena kumbe bazabe bengaphi
Kukanti omnye weZimbabwe osebenza eHavron uthakela sizathu ukuthi kungani abantu bekhaya bengatshona behleli enkampeni ikakhulu intsha khona kulamathuba okusiphilisa ngitsho ngaphandle kwele Botswana.
There's no reason why umuntu omncane would want to stay eDugwi and take about 11 years until they qualify ukuthi bephume bengene society eBotswana. South Africa offers better opportunities, offer amathuba ukuthi umuntu athole amaphepha akhe ekwazi ukuthi esebenze khona ngale.
Okwayenza ukuthi kube nzima kusiphepheli ukuthi inhlanganiso United Nations High Commission for Refugees seyehlisa usizo lokuncedisa amazwe ngesiphepheli kulesiphepheli ezinkulungwane ezintathu eBotswana esiphuma emazweni alichumi lane kuzwekazi leAfrika. INamibia ihamba phambili ngesiphepheli esiphose sibe yinkulungwane i-919 kulandela iZimbabwe kubuye iSomalia ingesithathu ngesiphepheli ezingaphezu kwamakhulu amathathu. Ingumathini Ngwenya wendaba seStudio 7 ngisahabron kwele Botswana.
Kuhlelo lwe-Live Talk lamhlanje ku-Diaspora Forum uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Sixoxa ngemizamo kahulumende yokufinyelela imali yalabo abasebenza emazweni. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkamongameli weMelika unkosikazi Melania Trump lonyaka nguye ozanikeza izicoco zenhlonipho kwabesifazana abalichumi lantathu eze International Women of Courage Award eWashington DC. Ingcwethi kwezempilakahle emhlabeni jikelele sezihlalela evalweni lokuqhamuka kwendubo kwezempilakahle emazweni aseAfrika ngemva kokwehliswa koncedo lwemali eya kunhlelo zempilakahle emazweni omhlaba nguhulumende weMelika. Imizamo kahulumende eyokukhuthaza izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe ukuthi zithumele isihlobo labangane imali ekhaya isolwa ngabanye abathi kumele uhulumende aqale ngokubapha ilungelo lokuvota. Lokhu kuza ngemva kwembiko ethi uhulumende uphakathi kohlelo lokudinga imbono yamanye amazwe ukuthi athuthukisa njani umnotho welizwe ngemali yezizalwane ezihlala phandle kwelizwe. Sikhuluma nje uhulumende ubikwa wathumela iqula kwele Nepal okulilizwe eselavuselela umnotho walo ngemali ethunyelwa izizalwane ezihlala phandle kwelizwe. EleZimbabwe lithi imali eyathunyelwa elizweni nyakenye ifika uzigidi ezedlula amakhulu ayisikhombisa i-$800 million. Umphathintambo wezamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni utshele intathelizindaba ukuthi ilizwe liphakathi kwemizamo yokudinga ukuthi imali ethunyezwa elizweni ingasungula njani amabhizimusi amancane. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uhulumende wethu ngesikhiwa singathi yi-hypocrisy ngoba abantu abakudiaspora bayakhonona ukuthi thina nxa kuyisikhathi sokhetho asivunyezwa, even isifelo sombuso sabavimbela ukuthi bengavoti. Kungathi uhulumende ekuma wemali kuphela, bengafaka njani imali elizweni lapho abangavunyelwa khona? Omunye umzana wayesithi khona kuthiwa khona bathathelwe i-citizenship ngoba abasahlali kwesikhathi esithi. Hatshi, mina ngithi uhulumende yacala abavumele ukuthi bavote badinge babe le opportunity yokudinga omongameli, yikho bafake izimali zabo.
Siyabona ukubana imali ethunyezwa ngabantu abahlala phandle kwelizwe kuthiwa ingxenye enkulu kakhulu yemali ephathisa ilizwe.
Yeah, ngibona ngathi loba imali ngoba ingxenye enkulu ngoba vele akula mali enziwayo elizwe. Uyabona umnumzana ungazibone kuthiwa khona imali ehambisa umnotho welizwe imali elethwa elizweni ngizisebenzi ezingaphandle kwelizwe. Angibona ukuthi i-economy yakho nomuntu umnotho wakho umi kahle. Umnotho wethu thina ufanele ulungise ugaye imali ngokwayo iphakathi thina si-exporta izinto ye. Imali iqakathekile ngoba amanye ama-economies o-Malaysia abantu abaningi basebenza e-Abu Dhabi kuma-Arab countries. Kodwa hathi mina ngithi khona kuliphutha imali kayiphume eningi engeniswa izinto ezithengiswa ngaphandle kwelizwe. Ye iqakathekile i-diaspora kodwa ayifanelanga ibe yimali eningi esingathi khona singaswela ubuthongo nxa imali yakhona ingazanga ize ngapha.
Nxa kuyikuthi abahlala phandle kwelizwe bengayekela ukuthumela imali, ubona ungani umnotho welizwe ungahamba njani?
Angikhona bekuthi nxa bengasathumezelanga kodwa phela siyananzelela ukuthi ngesikhathi laphana izinto zihlupha abantu abangaphandle kwelizwe yibo ababengileyo abantu abasekhaya. Ungazikhangele lo munotho wemathibeleland abantu abaningi basebenza ngaphandle kwelizwe kuyanceda ukuthi i-economy yemathibeleland ibihamba. Ngibona ngathi bengaze babambe izimali zabo kuzaaffecta imuli eziningi-ningi kodwa mina ngithi i-policy yayiqondane lokulungisa impahla izinto ezithengiswa ngaphandle kwelizwe ukuze i-economy yethu ibe-export dependent.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezombusazwe lezenotho ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseHarare. Ikolishi lakobulawayo eleNational University of Science and Technology liqhube umbukiso wezemfundo lemisebenzi owe-NUST Career Fair namuhla, lapho abafundi abathole khona ithuba lokuxoxa labaqondisi bamankampani lenhlanganiso ezitshiyeneyo ezifana labo Unilever Zimbabwe Limited, iNikos Diamond Insurance Company Limited lezinye. UMike Wobe weStudio 7 uxoxele umqondisi obona ngokwethulwa kwembiko eNUST, umnumzana Felix Moyo.
Siyasihlangane labanye nxa abogatsha lwezokuqhatha le-social welfare benxuse abantu abaningi ukuthi kulo mbukiso lokho kuthiwa khona i-career guidance. Yikho nyanishane labo khona.
Manje abaze bebekhona baze bebaphatha udaba mayelana ngani?
Na into lesithi thina i-career fair esikwenzayo, siyabona ukuthi khona abantu bethu nxa sibafundisa bakhangelela ukuthi khona bayengena empilweni nxa sebephuma e-NUST. Ukungena kwabo empilweni kukabili, bakhona abazadinga ukuqhatshwa kodwa bakhona abazafuna ukuyazenzela okwabo, baziqalisele awabo amakampani benze imisebenzi eyokuzithuthukisa bona beziqhashile baze baqhatshe nabanye. Yikho ke i-career fair ngeyokubabonisa ukuthi khona kuyini abangakwenza sebekhuluma labantu asebevele sebesenza lokhu abakufundeleyo. Kuyeza abantu esingathi ngabaqhashi, kuyeza abantu esicabangela ukuthi khona bangaba le madlana zokuncedisa abantwana laba ukuthi baqalise awabamakampani.
Likhangelele ukunxusa abantu abanjani kulolu hlelo?
Kakhulu sikwenzela vele ama-students ethu, yibo esibanxusayo. Siyabe singathandi ukuthi khona nxa kukhona okukhulunywayo omunye abe seqalisa ukuza ukuthi mina ngise-college ethanathana, kambe nxa umuntu efundela ukulolonga amatshe umsebenzi angawuthola yini? Ngoba siyabe singanxusanga umuntu okulolonga amatshe ngoba thina kasilolongi amatshe, lokho okuthiwa i-diamond polishing.
Uhlelo lo luzaphakamisa amathuba wabafundi okuthola umsebenzi uma sebeqedile ukufunda na?
Amathuba asingeke satsho ukuthi ahlathi mathupha nje aguquke ngoba ubuyile kuleyo career, kodwa esikutshoyo ukuthi kalahlekelwa ngamathuba ngoba kade khona ku-career.
Umnumzana Felix Moyo ngumqondisi obona ngokwethulwa kwembiko ekolishini le-NUST ubexoxa ecingweni lo Mike Wobe weStudio 7. Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Umnumzana Rex Tillerson umphathitambo wohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngezobudlelwane lamanye amazwe olwe-State Department usanda kuvuselela umbono weMelika wokuqakathekisa ukulwela ilungelo likaZulu. Uthi ilizwe leMelika liyakuqakathekisa kakhulu lokhu nxa lidlelana lamanye amazwe. Ukwenzela ukukhuthaza lokhu idale leCongress lapha uhlangothi lwe-State Department ilungelo lokucubungula okwenzakala kwamanye amazwe kwezokwephulwa kwelungelo loluntu lokunye okufanayo. Uhlangothi lolu luthi kungeke kwaba lenkululeko emazweni atshiyeneyo nxa kungaqakathekiswa ilungelo loluntu. Luthi lokhu kuqakathekile kakhulu ukuthi kube khona emazweni anjengeVietnam. Luthi loba nje sokwaba lenguquko kancane kulelo lizwe kukhona okulokhe kuhlupha kweVietnam kwezokwephulwa kwelungelo likaZulu. Inhlolisiso esanda kwethulwa yi-State Department elesihloko esithi Human Rights Report for Vietnam itshengisa ukuthi kunengi okungenziwa kahle kulelo lizwe. Okunye okungenziwa kahle yikuthi uZulu lokhe encindezelwa kwezombusazwe nxa efuna ukuhlangana ezitaladini kumbe endaweni ezijiyeneyo, njalo abantu kabavunyelwa ukukhuluma abakufunayo. Loba nje abantu besenelisa ukuthola imbiko ejiyeneyo ebulenjini be-internet lebulenjini bokuzilibazisa, kukhanya uhulumende eqhubekela phambili ngokuvalela uZulu ukuthi athole afuna ukukutapha ebulenjini lobu. Kulabantu abaningi ababotshwa ngomnyaka ka-2016 abebekhuluma intando yabo kwele-Vietnam. Uhulumende wehluleka lokunanza ilungelo likaZulu ngoba kulabantu ababotshwa mahlayana. Uhlangothi lwe-State Department luveze ukuba labathonisa amacala bakhanya bethetha amacala ngendlela esolisayo, njalo kwesinye isikhathi izizalwane zeVietnam kazithoniswa ngemfanelo.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo lamhlanje, amaqembu amela inhlanganiso ye-Highlanders kumidlalo etshiyeneyo sethole usekelo lwempahla zokusebenzisa oluvela kunhlanganiso ye-First Mobile Sports Academy etholakala eCanada laseZimbabwe. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma ngemva kokuqhubela iziphathamandla zeqembu le-Highlanders impahla ezivele elizweni le-Canada, umgcini sihlalo wogatsha lwe-First Mobile Sports Academy olutholakala edolobheni lakoBulawayo ubeka ithemba Dube uthe lesi sipho siyingxenye yenhlelo zabo ezokuqinisa ubudlelwano leqembu le-Highlanders.
Sizama ukudinga ubudlelwano nayo i-Highlanders. Sine-academy eCanada, sine-academy lapho ezimbabwe. Khuluma kunje silabafana abayi-4 ababuya from our own academy eCanada bazile bakwa-Highlanders. So besithanda ukuthi sibabonge bona bayi-Highlanders ngokuba athatha labafana for 3 months lokubo betraina kubo.
Esemukela impahla lezi ezivele kwabe-FMSA, unobhala jikelele weqembu le-Highlanders u-Emmett Ndlovu uthe vele iqembu le-Highlanders liqhubekela phambili nje amanye ebhuluba ngoba lithola usekelo kanye losizo emphakathini.
I would like to, on behalf of Highlanders, appreciate.
Ngimele iqembu le-Highlanders. Ngithanda ukubonga lesi sipho esiyisibonelo sokuba iqembu leli liqembu labantu. Iqembu le-Highlanders libunjwe ngomnyaka ka-1926. Kodwa ukungasilo sekelo esiluthola emphakathini aluba iqembu lachabalala kudala.
Impahla eziphiwe abe-Highlanders inhlanganiswe ye-FMSA ngezigoqela amabhola omdlalo wenguqu, amabhola we-basketball, awe-rugby, awe-netball kanye namajazi abaqeqeshi beqembu lenguqu. Udube uthe isifiso sabo ngesokuba baqhubekele phambili bephathisa abe-Highlanders nxa bedinga uncedo.
Ngokuya kwesikhathi sifisa ukuthi sibe khona nxa befuna uncedo. Lokhu kunceda belufuna masikhona sibe khona sibancedise going forward.
Kwele Zimbabwe inhlanganiso ye-FMSA ilamaqembu abasakhulayo adlala kusigaba seBulawayo Junior League, ikanti lonyaka iza kuba leqembu elizadlala kusigaba sika Division 3 elibunjwa yilabo abadlali abangasenelisi ukudlala kwabasakhulayo. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Robert Mugabe sekhethe uJustice Luke Malaba ukuba ngumahluli omkhulu wemthethwandaba yaphezulu, uChief Justice. Uhulumende weZimbabwe ebambisane lohlangothi lweUnited Nations Development Assistance Framework senelise ukuthola imali ezasetshenziswa ukudingela uZulu ukudla. Igama nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.